Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebheji likaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani iholiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba kathi sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abafoma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana eleUnity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana isenziwa izanu le-PF ZAPU asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebheju likaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF ZAPU. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lweGugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lweGugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Asina unity esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lweGugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awuthi bygones be bygones, hayi uyazisomela, unless and until sibe lejustice abantu abayiziGugurawundi babothwe, ikube leqiniso indaba leyo ikhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhombasethwe, sibe lama-red burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithikhona kulaGugurawundi indaba yeGugurawundi yasizivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwisana phakathi kwamabandla la, Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. IGugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiyafika umnyaka ka 1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe, kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe, kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF zaphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU-PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-50th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress, ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramayi, uPerence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseNkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abanazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabechabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhlaka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU PF lezaphu. Mina ngokwami mbona ngani sokulihlaya nje, sokulizaba nje, akusela nje eqhathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani iholiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba ngathi sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity, ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zapho.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba lusuku umhlaka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona, bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi eliningi kakhulu, kwafa abantu abangelacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuzaphu uthe kabakho ku-Unity leZANU PF, njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokuthathi lapho abantu bakithi eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 Brigade ehulumende, abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 Brigade ekahulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshayo yithi saphuma sathi asibuyele entweni ibivele iyiyo, ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-Unity.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho, ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthi ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNgubu president wezaphu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi ezi unit abantu abe Matabeleland supporters ezezaphu iregardless ukuthi Matabeleland umashonaland umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iunity accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube nempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemigrants azange ziyezitshengiseli ukuthi zivele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abaningi abavela kwamanye ama-regions sebezogcwala lapha bevula ama-business be-employ abantu now as if lapha eMathebeleni the part of Nicklands abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloni yokuthi uvule i-business so i-units really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iunity accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli ele unity day kodwa njengoZulu omnengo weMatabeleland izikhalazo sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola iunit okulandelayo kuzaba zinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnity Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iunity accord bani elenkethabe chabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya lolodaba olwesivumelano seUnity Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy ama-generals lana khona laphana izibra liyakhe sibe sesikhangela ke ngapha ngaku-political side yesilayo laphana u-Obet Mpofu lo Simon Ekhaya noKembu Mohadi although laphana lalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana lalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni izaphu on its own terezaphu so umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibalelithi zami ukudiliza ibalelithi zaphu kusala u-P F kuphela abantu bebe patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person sokuthiwa khona u-leader i-liberation movement engazisifakoli ngento zakhona esidla nje kuphela ekholisa khona kana nje ayekwenza nje kwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical uku-unite abantu ngumuntu lwana kade ligov
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think u-president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa i-homafenzi yakhona ayibanjwa yilokhu vele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie kase from Zipra ukhanda umoya from Zipra umama lowo nasithi Ndlovukazi ekeMnangagwa so u-Auxilia ubhodile ilizwe lethu ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sibizwa ukuthi ngu-Grace ngathi umuntu esitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini ethenga ukuthi asuka ngebazalini sasuka ngebantwini abalenhlonipho kasengelayeli kuthi
iningi selimelele abasekeli bakamongameli
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona liyani ukuthi o-vice president bebe yi-2 kumele khona khana kuvalwe lo-tenth patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wayo sokuphendile lokho hayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngalisongazana omunye usekela ngolunye umhlobo lwana ngokuthi asinake si-unite abantu into eliyana ngazabe ikuphele nebantwaneni izasinya into enjalo but abantu bangawazi ukuthi iphathi yethu yi-PF i-PF leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzandla ne-zipra lokho kuthi zanu ka-63 izaphi yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo ke ngumnumzana Max Mgandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le PF Zapu lele Zanu njengoba lamhlanje kulekhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Asingakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumisa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziphutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kuvele isivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengenise Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathi ntambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lo wayengumphathi ntambo wesigaba seMidlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathi ntambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu wayengumphathi ntambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo owayengumphathi ntambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela iqhuku lezanu PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezanu PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhambelele ukuthi leyi yimpi yezanu abantu ababesilwa uMnangagwa uma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi bexoshe kuzanu. So ulwa khonokho ukuthi bamthetha kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimakhi ezinabo bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayashikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba akulanje enkulu ezenzakala but just try and fix them. Sokuthi konoko ababekumenza kona naye ebazwise ukuthi nawe yenele sukubekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebebangaki abeqembu lona lele le G40?
Engibona lapha ukuthi ngizoba kuqeda ngabe simele sibuye kaqede party ila need party in task to win the elections next year. So there be sure sacrifice and them so ukuthi bakhona abanye abantu ukuthi vote asebe costly flow la ngangale kamnyama. So balithona abantu abazayo umnyama abazabotswa but ambabone babopha bonke. So ngakhohlwa njalo ukuthi wasaka nje imonitorium ukuthi khona abantu abakhiphipa manje kwelizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho ke athayimele ukuthi le akhangele ukuthi abanye abantu abangelawo macala but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona ngani ngenxa yokuthi ufuna ukuwina election ngabambisini ukuthi uyenza something ngento ye-corruption day angababopha sibili bekabanganyana.
Manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwela kusasa lebandla leZANU PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibabasela opposition ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwiZANU PF. IZANU PF ngitshenanzizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabothana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngani kuguquko nje kwezomnotho lapha sengathi sekuthiwa ngcono akusela ama-points emgwaqweni akusela corruption bazambota emnankakho ngoba becabanga ukuthi ayi ihle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 ngalaba abantu abahlukinezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango. So kunzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengeminyaka yonke.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, ummeli weMathebelele North edalele ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane, ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo ukwenzela ukuthi abone ukuthi engaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebelele North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga iningaphansi ke-March North.
Litholene ekufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church ye-Roma, i-Catholic Church khona ngale. Safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sedinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcine khona. So umama badela nje ukuthi azidala ikhisimusi labantwana, abone njalo le mfiso abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mfelakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagesi amalayi khona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene abangathi abalenzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagesi. Ngakho-ke imali yamagesi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abajela khona abantwana indawo yokudala yinto ebathwalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabancedisa ngakho, esingabanceda ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layi-orphanage yona bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badalise lama futha okugcoba lama sepa okugeza bekukuningi ngokwezinto umama baphathele khona.
Kulezinye inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengokufuya impuku, okufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhetha ngebhodi lakhe khonapho kumbeni yekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi, afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinduzo ukuthi aziphilise yena le mbuzi yakhe.
Alo ke ngunkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezano PF engummeli weMathebelele North edalele parlamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gainer Gumede oStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi onodumo kodwa uzakujunywa. Kwamanje usedume ngezomculo. Kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakachazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule. Azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo. Kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule. Ngiwuzwa emcimbini eminingi nengi ngihamba khona. Kambe ngawo ubizwa usithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyenza lezi sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngima-Afrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwasekubuya-ke kulandela idlalade ongizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade oliphindile enyasarandi engayenza lo Denthanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni noxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi Vumelanisa Ngoma.
Hayibo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhizimu zambaro zilayo, njengomhla iyachisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza nobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo ke kugoqela abadumileyo nabafana-ke abasaqala. Kukhona ke abafana abanjengabo Unity, umayuzo wabo achoose ngiyangasebenza nabo. Kubuye uConrad Qubu we-South Africa, lamanye ama-rasta atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyengasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakwizinga eliphezulu.
Sikuhlelo uOza Friday silo Cooksman, umculi wakhe ulohlonzi bakwethu. Umnyaka ozayo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Chisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni ngoba ngingumsakazi futhi-ke ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizabe lokho ngiqhubekisela phambili njengoba ngitshile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo khonokuyana-ke umlayezo engingawuchiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi engizazenza-ke umnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka njengoba imisakazo ikhanya lokho ivuleka, bona ngizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Ngohlelo ke Woza Friday lapho ebesiluyethulelwa-ke ngu-Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. amalunga enhlanganiso yebheji likaZulu atshengisele kobulawe lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.